Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 16 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela umemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywa ngabanye, kodwa abanye njalo bayakusola.
Bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection le-vaccine ayikabe kumuntu wonke.
Ikansili yakoBulawayo isingezelele amalanga impompi zamanzi sezizavulwa ngaso kulandela ukunaka kahle kwezulu.
Sikhangele sonke ukuthi amadam ethu kukhanye ngani awagcwali.
Udaba lukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obikwa wayethandana lekhosikazi elisebenza ehofisini yakhe luchiye abantu bephethe ongaphansi.
Hayi, mnumzana labalaleli, nxa kuyikuthi kuliqiniso lokho alihlazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ngezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywe ngabanye, kodwa abanye njalo bekusola. Umongameli Emasono Mnangagwa izolo utshele isizwe ukuthi imigoqo le ebalisa i-curfew esizaqala ngehola lesihlanu ekuseni kuze kuyefika ihola lasithoba minembili ntambama 8 p.m. Abantu abavunyelwa ukusuka kwemanye amadolobho besiya kwamanye, kumbe lapho abahlala khona besiya vakatshela kwezinye indawo. Lokhu kwenzakala inani labathelela igciwane leli kumbe ubulawa yi-COVID-19 selisehla. Ugatsha lwezempilakahle luthi izolo kulabantu abalichumi 10 ababulewe yi-COVID-19, kuthi abangamachumi amahlanu 50 babanjwa igciwane leli. Idolobho leHarare yilo elokhu likhokhela ngenani labantu ngoba bebahlanu ababhubhileyo izolo. Abanye bathi ngabe uhulumende uyekethisa lezi zijeziso okwenzela ukuthi abazisebenzayo benelise ukondla imuli zabo. Kodwa abanye ngabathi kuvalwa kwelizwe kuzabangela ukuthi inani lababulawa ileli gciwane lehle ngamandla. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yabezokholo lwesiKristu ephathisa abantu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSenisibanda.
Mina ngibona ukuthi uhulumende aqhelise lesi sikhathi se-lockdown. Bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection le-vaccine ayikabe kumuntu wonke, njalo singakhangela ukuthi ngesikhathi lesi sedlulileyo kuthe kuvulwa izikolo, kuvulwa oborder, abantu abaningi beqalisa ukuhamba, inani labantu ababambele umkhuhlane likhwelile kakhulu, salahlekelwa zimpilo eziningi kakhulu. Ngakho ngibona ngani khathesi kungcono ukuthi kuyoqale kukhangelisiswe, njalo abantu beqhubeke lokhu bengekhaya ukwenzela ukuthi leli nani elabantu abathola lo mkhuhlane liyehle, liqhubekele phambili lokhu lisehla. Njalo kuyasiza ukuthi kuke kukhangela ukuthi izikolo zona zingavulwa, kukhona yini konke okungavikela abantu kulo mkhuhlane. Mbona ngani ngenxa yokuthi zonke izinto ezazikabi khona, inxenye vele bekudingakala ukuthi uhulumende aqhelise siya phambili ngamalanga lawa okuthi abantu bebehlezi ngekhaya sivikela lo mkhuhlane we-COVID-19.
Bona abantu bese beziphatha na okungabe kubangela ukuthi inani labantu abathola leli gciwane lingakhweli, lenze lingani libanganeno?
Udubo lukhona ukuthi abantu abaningi bese beqalisile njalo kubuyela ukuthi abagqoki ama-mask, njalo lalokhu i-social distancing, nxa abantu besezitolo, nxa abantu begada amabhasi bekungasekho. Njalo udubo lukhona ukuthi nxa singaqalisa ukuthi abantu abaningi beqalisa ukusebenza sisebenzisa uZoom konjalo siyakwazi ukuthi kuyabe vele khona kuminyene ngini indlela eqhelisa lomkhuhlane kakhulu njalo lokuvula kwezikolo amaboarding kumbe abantwana nxa besiyesikolo bebuyela ngekhaya babethwele lo mkhuhlane siyananzela njalo ukuthi kungavulwa njalo ukuthi abantu beqalise ukuya eGoli bephenduke ubona ngani lo mhlobo wakhona weCOVID-19 lo obusubambe eGoli ungacina ukuya usiza ngapha eZimbabwe kube ngeni ingozi njalo ukube sokusibanzima ngenxa yokuthi la manje injection adingiweyo asesemalutshwana abakabi baningi abantu abazakwanisa ukuthi abasozi babe baningi abantu abazakwanisa ukuthi behlatshwe ngawo ukwenzela ukuthi kutholakale ukuvimbezela lo mkhuhlane ngoba abantu abaningi sebehlatshiwe lokuncedileyo kube yikhono kuyani ukuthi bekulama roadblock ukuthi abantu bengavunyelwa ukuthi bengene edrobheni nxa ungalancwadi khona kuyana kuyanceda kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu bebebuya kuphela umuntu uyabebuya ezobhoda edrobheni engalamsebenzi njalo lokuthi la makhampani azokuvulwa abantu bakhona baqale betestwe mbonani lokhana njalo kuzanceda ukuthi nxa kulomunye yabebanje umkhuhlane ahlaleni khaya bebalutshwana abantu abasebenzayo kodwa kusebenza abantu asebetestiwe
umfundisi Sibanda isikhulu meli senhlanganiso yabezokholo lwesiKristu ephathisa abantu ngalesi sikhathi sobhubhane leCOVID-19 eZimbabwe Christian Alliance. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isiyengezelele amahola abahlali balelo dolobha abazathola ngawo amanzi esuka kwangamachumi ayisikhombisa lambili 72 esiya kwalikhulu lamachumi amane lane 144 ngeviki ngoba sokungene amanye amanzi emadamu. Lokhu kutsho ukuthi izakhamizi sezizathola amanzi okwamalanga amane ngeviki. Kodwa ezinye izakhamizi zenkulumane 12 emabhizeni lePhumula South eHarberg zithi bezivele zingawatholi ngemfanelo amanzi kulandela uhlelo obelukhona inhlanganiso elwela ilungelo labantu eMatabeleland Institute for Human Rights elogatsha lweBulawayo Water Action Group elenhlelo ezijeneyo ngemvulo yonke ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi kuleli dolobho ithi seyalobela ugatsha lukahulumende olubona ngenhlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority ibuzisisa ngodaba lomadamu angagcwaliyo lanxa izulu lisina okungelamkhawulo njalo yahlangana lecouncil yakoBulawayo ukuhluza loludaba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa ukuze sizwe imbono yakhe ngaloludaba.
Okuqala kuyazwisiseka okwenziwe iBulawayo City Council ukuthi bayehlise inani lama hours abantu asebehlala bengelamanzi ngalo. Ngoba sikhangele sonke ukuthi amadamethu kukhanya ngani awagcwali ngakho uBulawayo City Council engahlavule impompi zonke khathesi athamanzi kawabe khona 24 hours a day and 7 days a week for umuntu wonke ngalesi sikhathi amadamethu evele lamanzi amalutshwane sibona ingani kungaba yinkinga inyanga ezilandelayo so ikho sithi siyakuzwisisa abakwenzileyo kuyatshengisa ukuthi hayi kukhanya ingani balesifiso sokuthi amanzi siwathole ngoba nxa esekhona nyana labo bayenza okuthile okutshengisa ukuthi kuyazama ukuletha amanzi ebantwini.
Kodwa inhlelo zenu ziqhubeka njani ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi edolobheni lakoBulawayo? Njalo lingathi zikhona esezijengisa umthelela.
Inhlelo zethu thina njengeMatabeleland Institute for Human Rights ezokukhankasela amanzi ziyaqhubeka ikakhulu uhlelo lweMonday Water Action liqhubekela phambili. Ngikhuluma nje namhlanje besithola amapikitsha abantu namhlanje sijoine umkhankaso
umkhankaso we-United Nations Water, othi Water to Me. Lapha kade sibuza khona abantu ukuthi amanzi atshoni kuwe. What does water mean to you? Njalo abantu bebephendula lumbuzo ngemipikitsha, bebetshengisa ukuthi amanzi aqakathekile kibo ngoba amanzi atshengisa ukuthi ayimpila kahle, amanzi ayinkolo kumbe ayancedisa inkolo lamasiko, amanzi ancedisa ukuthi abantu bathole ukudla, amanzi ancedisa abantu ku-development, ku-economy ayancedisa njalo. Le nto lezijeneyo kubo-tourism ukuzigcina uhlanzekile, njalo njalo. So yikho kanti kade bekutshengisa namhlanje ngamapikitsha, akade bekwenza ukuthi uyathatha ipikitsha usitshengise khonoko. Kukanti inhlelo zokuthi injongo yethu kakhulu yokuthi kube khona esithi ngesilungu accountability ngendaba yamanzi ukuveze kamgceke iyaqhubeka njalo ngoba sibonile ibulayo esithi council isilethela ukuthi imali yepipeline water project bayisebenzisa njani.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMatabeleland Institute for Human Rights, ubekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha lwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumayelana lokuhlatshwa kwabantu iJackson lokuzivikela kucoronavirus ele vaccine eliphiwe iZimbabwe ngabe China. Ama Jackson wohlobo lwe Sinopharm azinkulungwane ezingamakhulu amabili amkelwe elizweni ngomvulo. Silukandaba lingakhuthwa yilo hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Udaba lukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obikwa wayethandana lekhosikazi elisebenza ehofisini yakhe luthiye abantu bephethe owangaphansi. Iphephandaba lobulembo lezimlive.com lithi uMohadi wayethandana lonkosikazi Abigail Mumpande owake wabukwa ukuzimisela kwakhe ukuthi athuthukise impilo yakhe ngowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama. Umpande wayengomunye wabasakhulayo abahanjiswa kwele Melika uyaqhelisa ulwazi lwabo phansi kohlelo lweyali. Iphephandaba lezimlive.com lilomlayezo i-recording yengxoxo yababili bencokolana ngezothando kumakhalekhukhwini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ehlaziya ezamasiko njalo engumfundisi umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Hayi, mnumzana labalaleli, nxa kuyikuthi kuliqiniso lokhu alihlala udumo nje ukuthi sesibona lapha ebulenjini indaba eziningi ezinye uzuzibuza ukuthi kambe liqiniso yini. Kodwa nxa kuliqiniso lokokwenzakeleyo ngiyaphinda lihlazo, akumelanga into enje lanxa engabe ibikhona ukuthi ize ithutshe phakathi komphakathi kuyasibekelwa nje kuthulwe kusaziwa kodwa. Pho kulezi nsuku into ingavelezakale le misamo isichaywa obala igcina indaba eyasayo ikakhulu kusiya ngokuthi lowo mayenza uyini emphakathini. Akuhle lokho, akumnandi. Kangisho ukuthi kwenzakala ngoba kwenzakalanga, kodwa nxa kwethi kwenzakala, hayi 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 bo, ayisikho lokho esikukhangelele uthi kungenzakala. Umuntu sibili ophethe ilizwe azatshaya ngesicathulo ekhanda ophe ngenxa nje belele ndlela, hayi ayisikho lokho. Ngitsholanini la ingabona lapho khona nxa uliqiniso amehlo angazakahlane la abantu ngoba uyabe cabanga ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi kwenzakalani.
Manje nxa kusenziwa ngabantu abadala njengalaba, intsha yona izaba lesifundo bani? Njalo ubona ngani lokhu kungaphambanisa na elakusasa labo indlela abaziphatha ngayo.
Nxa kuyikuthi kwenzakele njengoba sisitsho, intsha ikubukele ikukhangele, ubuntu babo buyatshabalala. Angithi abantwana belaba abatsha bakhangelele ebantwini abadala ukuthi babe yizibonelo zokuthi kathi kuphilwa njani. Uzabakhuza ubathinda nxa bengabantu bakho, nxa bezabona ubunqunu bakho ngale ndlela echayo lapha. Kutho ukuthi laba abantwana baza kuthi hayi-ke nxa abadala bekwenza lathi singakwenza kulungile, ngoba kekho ozakhuza omunye. Ilizwe liphenduke kube kwamfunzi dlemini, kube nje semahlangeni, kuyilo lalo uzenzela umathanda. Intsha iyonakala, ilizwe liyachitheka, isizwe siyachabalala. Abatsha abasoze bagobeke ngenxa yokuthi babona bona labo abaphambili besenza into enjalo. Mina njengomzali kangifisi ukuthi sibili ngenze into ezayangisa mina labantu abami, ngoba abantu abaminza bakhuza ngibathini kusasa nxa ithe ngenza khona lokhu engithi bangakwenzi bona. So usiba indaba yokuthi ungenzi engikwenzayo kodwa yenza engikutshela khona, hhayi kawusebenzi. Intsha iyaphambaniseka kakhulu, lesizwe siyonakala. Impatho lokuziphatha kwabasakhulayo kuyadla isizwe, kanti isizwe sakusasa ngensika zaso ibona abatsha abasakhulayo. Hhayi, awulunganga ebantwini abatsha lokhu.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi kwezamasiko njalo engumfundisi, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba leChronicle lithi amapolisa ayibike ukuba kulabantu abathathu abafe ngokugalula ezigabeni zelizwe ezichiyeneyo. Iphepha ndaba leDaily News lithi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora usekhuthaze ukumanyana kwamabandla aphikisayo njengalokho okwakufunwa ngowake wakhokhela leli bandla umnumzana Morgan Tswangirai. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Usuphe sibhekane lalo lunzima kabi, lunzima kakhulu. Salibonana ukuqala sore ungakhulumisi into ezinjengama rent, into esezinzima kithi ebantwini, especially ebantwini bakithi eZimbabwe. Nokudla asinakho, hayi siyasokola mpela kwele South Africa, siyasokola. And enye into esenza singabuyeli emakhaya into eyi-one ukuthi siyofika sisokole wese, plus kuwese ngoba lama-border avaliwe, akukho lapho kuvalwe khona. Sometimes ukudubeka kini kungcono. Lo mkhuhlane we-COVID bakithi hayi asiyazi ukuthi uzophelela kuphi, mara hayi sisebunzimeni impela.
Salibonani, salibonani, salibonani Studio 7. Hayi siyabo, siyaphila. Hayi lolu gubhani lolu lunzima badala, lunzima. Okhulumayo ngudube ngilapha eBotswana la. Hayi lunzima, sesaba zake sibone umkhuhlane onje thina silokhu esakhulayo. Lo siyawesaba, uvalile, wavalela wonke amabhoda, wavalela izisonto. Ayi lomkhuhlane lo siyawesaba, kodwa mna engicelisayo kuphela asilandeleni khona lokhu abakutshoyo abaphathi, sifakeni amamaski. Umkhuhlane lo uyaqeda, lingathi libone uqeda amaminista, uqeda ini, awukhethi mhlobo. Mina engisicelisayo kuphela ukuthi lapha elikhona ngezindawo ngezindawo hlobo zami, amamaski logeza izandla, livumele ama-lockdown. Ama-lockdown akhulunywayo liwavumele kakhulu, lihlale lawo. Lingabhodi ngalo lithi he njengabanye bathi he ngale thina sesetshwaleni sesiyanga. Yikho lapho elizathatha khona khona lokho kuyinto. Lina kuphela engicelisa kulona ukuthi lihlale ezindlini, livumele i-lockdown. Noma umsebenzi ukho unyekho noma ukhona, kodwa vumela i-lockdown enaleyo.
Sawubonani Studio 7 nabasakazi abesakaza njengoba linjalo. Ngicela liphephe kubhubhane lolo lukhona bantu, hayi kunzima. Into nje esihluphayo lapha thina esikuzwayo kuthiwa ama-price lockdown. Ah, lokho ikongani mina ngisingamanga uzwa kahle ukuthi atama price akhutshulwa ngani ukuthi buy price yesinkwa. Sithwele nzima kangaka abantu abahlala emadrobheni bathwele nzima. Hayi, hayi igovernment ayi. Abantu kabahloniphe umthetho kodwa ukukhuphula ama price ngona hani. Kugcina hani yakho sahlonipheki ngani sekuyibhizinis. Hayi, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kondolwani kulili maplumtree kulili mawest plumtree. Ngiyabonga.
Ngivingelele, ngivingelele basakazi be-studio 7 lani balaleli be-studio 7. Ngindokubonga ngokujabula kakhulu ngunkulunkulu othe wasinika izulu elihle lo nyaka mhlawumbe zake siphungule indlala. Njalo ngitshaye umpululu ngijabule ngimanzi te ngila ngeziphatha amandla lezi ezamasotsha ezinikwe izijeziso zemedo. Vele iBritain ibisiphuze kakhulu ukubanika noma bebehamba bezitshaya iguni ukuthi bona vele babulala kabayenziwa lutho. Nanku kwathiwa umklanti wathi kababotshwe kababotshwanga. So le nto abayikhulumayo angiyiboni ukuthi bakhulumani. Ngiyayihalalisela Britain number one banike gaxa futhi ubasele abanye. Kathesi ngithi lina abantu ndinilazise hambane etsholotsho kosiphepha kulo mkhulu wamapholisa okosiphepha thengisa impuphu eyifake ezakhamizini zakhona ngale. Kusemthethweni yini ukuthi impuphu yethengeniswa ezakhamizini not emashophu? Emashophu bangenela abantu befuna bebabopha befuna amalayisensi. Yena ke othengisa impuphu yakhe emalayinini abantu ihambe ifake impuphu yakhe emalayinini abantu. Two, ulama Honda Fit amapholisa alayitsha abantu sukusela esiphepho sethi jimile. Usuke ejimila ugibele uHonda Fit yepholisa yi-R50 umango oyi-R20. Ezinye izimota kabafuni ukuthi zilayitshe kulayitshe ezabo. Likubone kodwa ube susithi kuthiwa ye siphelwane izijeziso zenoto. Libaxakezile ezandla libatshayela umpululu beganga ngeZimbabwe. Ngiyabonga abalaleli be-studio 7. Hambani lebona kwesiphepha lina nitathela izindaba lebona into eyenzakala kwesiphepha emalayinini nalana kuzethu komtshayeli. Ule mpuphu umemba incharge uyithengisayo.
Salibonani, salibonani ku-studio 7 linjani balaleli lani lonke elisakaza ku-studio 7. Ye, ngiyaphila mina. Ngizama ukuthi ngincedisane lalo undoda ozama othi yena yena ngabe liyafaka indimi zonke ezikhona ezimba. Ngitizwana ndoda iStudio 7 kakuyona eZimbabwe kanye kanye kulincedo nje osaluzwelwayo ngama-American ukuthi besinike lathi ukuthi sibe sizuza ngalona elithuba esilitholayo esilifunyaniswayo ukuthi so ukuthi sungazudimande konke lokhu ukuthi besinike khona. Hhayi, bathi bona njengoba indima ezimbili ezi-understandwa ngabantu abaningi eZimbabwe yizozonezi lawo intembo yakuwananzelela ayisiyo ya abantwana bezimbabwe iStudio 7 izwakala ivela ku-VOA eyi-Voice of America eyabantwana base-America ete bhadalelwa income tax yabantwana base-America. Yikho ubona nje ingani ikhululeke ngale ndlela ekhululeke ngayo ngoba base bekubonile ukuthi lapho umgabe wayevele esincisha thina ulwazi lonke ngoba iradio yakhe yayisinga ama-praises wokuthi yena nguye kuphela umuntu okhonzwayo. Yikho la manje lokhu ibona kade silokhu ikhonza umnangagwa lokhu ikhonza ibandlela ibusayo kayivele kayikhiphi okuqondane lamanye amabandla aphikisayo. So yikho basiphakulela lolu uhlelo ukuthi khona lathi sizuze ukuthi sibe lokuyingxenye yokuzasipholisa iqiniso. So hhayi, asibabongeni kuphela kulokuthi sifake amadimandi amaningi. Ngiyabonga.
Hhayi, siyabonga bakwethu. Lingalitshona njani basakazi abathandekayo? Hhayi, akulantwe ngiqiniso lihle nje kuphela ukubonga isibongo esikhulu kakhulu. Hayi, isibongo esikhulu kakhulu simsebenzi lwenzayo omkhulu kakhulu ngoba izazi sesizithola lapha bele ambona ukuthi eZimbabwe singathi kule station esiyenza kanje. Ah, because hayi liyasinikeza liyasiphakulela iqiniso lodwa. Hayi, likhuluma lo Ncube lokhuluma lapha ngilapha eGaborone la kole Botswana.
Litshona njani basakazi abathandekayo? Hayi, lisiphethe kahle sibili ngoba izindawo sizizwa khona la njengoba nje lisizwa nje ukuthi vele ngiyilalele kathesi. Kodwa hayi, umkhuhlane lo wecorona lo ukona wona, iqiniso ukuthi ukhona. Njalo ukuthi sizivikele sigqokene amamasi, sigezeni izandla, njalo ole sanitizer njalo sanitize kodwa ayengale ekhaya ngale siyabona sithi uyahlukumeza kodwa ke bona vele ngabe uyahlutshaya inkundla enkulu khona phana yabona eh akona plan
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukugqitshwa kokuthoniswa kwecala likamnumzana Donald Trump edale le Senate esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Umongameli Joe Biden usefake amandla akhe wonke ekuvuseleleni umnotho welizwe. Kodwa ubhubhane lo-COVID-19 yilo oselusele luyingxaki amele alwisane layo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ngapha umumo kwelakithi ngapha, hayi kuloke kungathi kuyafana sibili umumo we-coronavirus awukatshengisi ukuyekela ukwehla. Kuyazanywa sibili imzamo uyaqoqa umongameli njengokuqoqa kwa okubonakalayo esesingathi siyakubona sibili kuyikuthi abantu bangathi bayalalela ukusebenzisa kwama-mask. Lapha eTexas bebengathi ngabantu abangalaleliyo ukusebenzisa ama-mask lo. Kodwa kungakhangela kathesi hayi bonke abantu batheniki ngawo ama-mask la bayazama ukuthi banqabele ukumemetheka kwalo umkhuhla. Kodwa ke wona ngokwawo ulokhe ubonakala ukhona ngoba ungakhangela ama-numbers ngama-counties lapha eTexas uyabona ukuthi abantu lokhe bechona sibili ngawo umkhuhla.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho iJackson le ye-coronavirus?
Sikhangelele ukuthi enxenye kungehla ngokuya kwesikhathi njengoba kuqhutshekwa kuhlatshwa abantu. Ukuphendula umbuzo wakho wokugcina, hayi bayahlatshwa abantu kulezi ndawo zibile ezinkulu ezivuliweyo lapha eDallas. Ubonakala izimota ezilayinile, kubonakala amabhasi ethatha abantu besiyabangenisa behlatshwa bephuma. Kodwa ke kakusikho ukuthi sekuhlatshwe wonke umuntu. Ngokukhanya ngathi ilokhu ishota kancane kancane ivaccine yakhona. Kodwa ke babika ukuthi izangena la kuma-pharmacies la kwezinye indawo lezi ezingemaphandleni ngaphandle kweDallas. Ukuphithizela kuyakhanya ukuthi kuyaphithizela. Okwayona li impelaviki kuzamiswa nje isnow lesi esikhona esitshayileyo lapha eDallas. Kodwa ke kuyaphithizela sibili, kuyahlatshwa abantu.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseTexas.
Dem Lord. COVID money, hospital money, water resources, mali yonke ayikho. Mineral money, baya ikapulo tonga. Dem Lord. Abe senzeni na, abe soneni na, satwala kanzima thina, emhlabeni omuhle kangaka.
They are looting like crazy monkeys in a poor old woman's cornfield. The looting syndrome is a despicable custom, a disgraceful disease of maladministration, a dishonorable act of total disrespect of the national coffers and mineral resources. Them loot, a pandemic of thievery and a daytime robbery of the state coffers by those cabals eating cheese, munching lasagna, eating puddings, sushi, and popping champagne under the glitz, the glitter and the glamour of the red carpeted corridors of power. Those who eat on behalf of them, those they claim to represent, those in power, positions of authority and the public office are squandering every atom of the wealth of the nations. Looting is their religion. Hey, paparic
singakagqibi uhlelo lwamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywe ngabanye. Ikhansili yakobulawa isingezelele amalanga okuvula impompi zamanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lingasithola njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.